Hayi umuntu wayehlanganisa abantu bonke njalo umuntu bele record clean politically and then socially umuntu behlezi kuhle nabantu njalo umuntu lwana bemela iqiniso ngomuntu angasoze khuluma into elesesithi bengizisomela kodwa bekhuluma iqiniso lakhe lonke liphelelele yi-right hand engajoshwa Nkomo inkambi eziningi zivulwe ugwakuka ehamba nenkomo inkambi eziningi ziyamazi ugwakuka oku kuyi-historically and then le-information ayehambisa kulezo zinkamba ugwakuka ngumuntu nzelwana ongazengabe lebizo lokuzigada ngumbele ukukhuluma ngezinto ezilumbele ukugaga kodwa ngomunye umuntu owasebenza kakhulu kuzapho lakuzidra kakhulu kakhulu iyayi-right hand kajoshwa Nkomo yena liyazi hhayi ngemva kwenti ngumuntu wathanda ukuthi ezihlalele njengehistorian engumuntu osebenza into zezapho kuphela kumbe ezempolopolo kumbe weke u-advisor wazingelela njalo nemisebenzi yakhe very professional savengene kokunye kuyimisebenzi lokho okuthethele
ye kungabe kuyiso lesi sizathu ukuthi sibone iziphathamandla zebandla lezanu p f zithe gwaqa zimvalelisa sabona labanye ababengominista abagoqela umnumzana Nicholas Gotche labo bezomvalelisa
kakhulu kakhulu ngumuntu bengeladenki ngumuntu njalo wazi le yihistri yonke ezapho nalapho yaqalisele khona yokuthi zani yafunywa njani ukwazi kuhle kumumethe ngebhuku lakhe liyakutsho konke khona lokho njalo ngumuntu lwana ongazengebe yinsitha abatshala ngumuntu wayethanda ukubambanisa ngihlanganisa abantu ngumuntu nje omsula nje oqondileyo emele iqiniso very senior kwamanye amapolitician very very senior kodwa wayengazitshengiseli laphana nalaphana.